kuwe wachova sithi izinsuku kungazanguzwakala ukuthi ngapha sokulomonakalo. Sibone ukuthi kube nganeno labantu nje khona ukukhana ukukhwela komkhuhlane uthatha abantu basuke bakunanzelela ukuthi ukulandela umthetho we-World Health Organization kuyaphathisa empilweni zabantu. Labaningi nje ngingavakatshela ezibhedlela nginanzelele ukuthi abaningi abantu bahambile sibili ukuyalayina ukuthi bahlatshwe ukuthi bazivikele ngoba kuba yithusile kakhulu ukuthi abantu abavele bebazi basuke benyamalale ngalo mkhuhlane esithembela ukuthi kuzasiza abantu abaningi baqedisise ngoba belolwazi njalo ukuthisa lokhu sesithembela ukuthi kuzawubhubhiza lowo mkhuhlane uphele endaweni yonke yaseGwanda.
Ngokwehla kwamanani lawa singathi sokuyisikhathi sokuthi ilizwe livulwe yini ngokubona kwakho?
Yebo, lo mkhuhlane siyehlile kodwa akutsho ukuthi sesingajaha sithi thina izikolo zivulwe, sithi thina amabhizinisi sengasebenza ngendlela akumele asebenze ngayo, sivumele nje abantu abavela kwamanye amazwe bengena. Ngibona engathi sabe sesuke sajaha kakhulu ukuze asenza ukuthi siphinde sibuyele emuva sithwale nzima. Kodwa nxa ilizwe lingazinika ithuba lokunanzelela likhangelele ukuthi like libonisise ngempela ngempela ukuthi lo mkhuhlane siyehlile, yikho lapho singabona khona ukuthi hayi sesingaya sivule izikolo, sivule amabhizimisi, sivule nje uhamba kwabantu besiya edorobheni leli besuka kwelinye idolobho. Kodwa okwakhathesi ngibona ngathi sabesuke sajaha kakhulu nxa singahle sikuqalise sikhangelele ngakhona lokhu ukuthi umkhuhlane lo sisiyehla. Ngibona lokhu kungayenzakala ukuthi sikwenze nxa sizinikile ithuba lokuthi sibonisise ukuthi ngempela kuyini okwenza ukuthi umkhuhlane lo uyehle, sibe sesiqhubeka sibamba lolo nyawo sihamba ngaleyo nyathelo ukuthi uqhubeke phambili kusehla andubana konke kwenziwe kuthathe inyathelo ukuthi konke kuvulwe. Kodwa singakujahi ngoba kuzasilethela uhlupho kusasa.
Kuyini ongakuxwayisa?
Kuzulu wonke weZimbabwe singasuki silibale ukuthi umkhuhlane lo ufana lesela elingakulibazisa ukwenzela uyekele izifuyo ziphumele zichake egcekeni libe selithatha kuhle. Asiqhubekeleni phambili sisebenzisa amamaski esivikela kulowo mkhuhlane. Kukanti lalabo abangahlatshwanga yekela ke kuhle ubana sizivikele sigcwalise okuyikho okuzasisiza kusasa ukwenzela ukuthi sihlale sivikelekile. Ngebese sithi ke kuhulumende weZimbabwe siyabonga amanyathelo ababe athethe okuvikela ukuthi uZulu wonke abe ngumuntu ovikelekileyo ngokufaka izinqumo ezithize ezenza ukuthi abantu bangayenelisi ukuthi bahlangane andubana lo mkhuhlane ungachitheki ugcwale indawo yonke. Engakutsho ukuthi nxa singaqhubeka okwesikhashana nje lapho umkhuhlane sudeda uyehlela phansi sike sime nje ukujaha ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane uswele ithuba, size sibone ngempela umkhuhlane siyehlile waya phansi.